umthethwandaba waphezulu weHigh Court uthethe leli nyathelo ngoba amagqwetha ebandla leMDCT abike ukuba athole amaphepha okuphanyekwa kwalesi sicelo edale izolo. Amagqwetha kaBhebhela weMDCT acine evumelene ukuba isikhathi abathole ngaso amaphepha abenze behluleka ukulungiselela kakuhle. Igqwetha likaBhebhe uMnumzana Ngqobani Sithole uchasisa impumela yeHigh Court.
Justice Christopher Dube Banda uthi yena abe MDC labo Thokozani Gubhe bacele ukuthi indaba ihanjiselwe phambili ngenxa yokuthi bathole amaphepha izolo. Ngakho ke igqwetha labo lithi alizange lithole ithuba lokuthi libuze ama-clients abo ukuthi ime njani indaba. So bacele nje ukuthi postpone to another date. Thina sasesinanzelela ukuthi liqinise ukuthi bayathola izolo ngama-11 njalo nxa besithiba lesicelo soneso isicelo sabo sile merit ngesilungu. Esikunanzelelayo ukuthi i-Congress izaba khona mhla ka-19 ngesabatha. Ujaji uthe yona kumele izangena next week, meaning ukuthi kuyabe sokudlulile, kodwa hhayi uba uBhebhe kulini icebo afuna ukuliyenza.
UBhebhe ephuma edale wamukele ukuphathwa kwesicelo sakhe.
Sokuqalisa ukusetshenzwa sizasebenza. Thina siyahlonipha ukuthi umthethwandaba utheni, njalo siyakholwa ukuthi nxa sisebenza kufanele sisebenze ngendlela eqondileyo, indlela engalakumenemene. Siza kwenza okusemandleni ethu, emandleni ethu ukuthi sibone ukuthi-ke udaba lolu luyalungisiswa ngokuqondileyo njalo okusemthethweni.
Igqwetha le-MDCT uMnumzana Thawanda Thabengwa uchasisa ukuba abameleyo bathini.
Okay, ama-respondents acela ukuthi matter i-postpone because ama-papers afike izolo late, so abazange bethole ithuba lokuthi balungise ama-papers abo okuphendula okade kuthiwa ngu-applicant. So i-court ithe i-matter izangena ngeviki ezayo after i-congress.
UBhebhe uqala inkokheli ye-MDCT ukuba ayilandelanga isisekelo sebandla ukumkhupha esikhundleni sakhe ayelaso ngomnyaka ka-2014 sokuba ngunobhala obona ukuqoqwa kwenhlelo u-organizing secretary, njalo ubecele idale ukuba limise i-Congress ye-MDCT ekhangelelwe ukuba khona ngomgqibelo udaba lwakhe luze luthonisiswe luphele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.